Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Nhlangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idalele Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. Ukuxhasana kwezizalwane zomhlubulo weMandebeleni kuqhubekela phambili esinye isakhamuzi eselahlekelwa zinkomo ezingamathumi amabili siphiwe usizo lwezinye njalo inkomo. Izakhamizi zeBhambathi emangweni wePlumtree zihlalela evalweni kulandela ukungenelwa komunye usomabhizimusi izigebengu ebezihlome ngombhobho zamthathela imali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idalele Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. UJarumbira uthole amavoti alikhulu lamachumi ayisikhombisa ngiyaxolisa alikhulu lamachumi ayisithupha lanye 161 kuthi abangamachumi amathathu lanye i-31 bayekele ukuvota, abalichumi lanye 11 bakiliza amavoti abo. Ngokwakuqala ukuthi umuntu ovela emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akhethwe ukukhokhela leli dale. Intatheli zindaba e-Studio 7 uThuso Khumalo usethulela lolu daba ese-Pretoria kwele-South Africa.
Induna uJarumbira unqobe kulolu khetho engancintiswa muntu ngemva kokwaliswa ukuncintisa ngomelo wePhalamende ovela eMalawi ngoba ukukhethwa kwakhe bekungahambelani lalokho kufanele ulandelwe. Esethula inkulumo yakhe kwamukela ukukhethwa kwakhe, induna uJarumbira uthe uza kwenza konke okusemandleni akhe ukubuyisela isizoda sePan-African Parliament ibe indawo yokuthuthukisa iAfrika hhashi eyokulwa.
I will promote adherence to the principles of good governance, democracy, human rights, international humanitarian law, peace, stability, and all objectives of the Pan-African Parliament. So, help me God.
Idale le-Pan-African Parliament libunjwa izigaba ezinhlanu zamazwe adabuka eMpumalanga, eNtshonalanga, eZansi, enkabazwe lenyakatho. Ngemva kodlakela lokhetho lwanyakenye, i-African Union ilaye ukuthi ukukhethwa kwenkokheli zali parliamente kuza kwenziwa ukutshintshanwa phakathi. Njengoba-ke iMpumalanga, iNtshonalanga nenkabazwe yezwekazi bese bevele belitholile ithuba lokufaka umongameli esihlalweni, i-African Union ithe inyakatho lezansi yibo kuphela kufanele bancintise kulolu khetho. Enkulumeni yakhe ukwemukela umkhokheli wale parliamente omutsha, umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Union uMnumzana Musa Faki Mohammed ukhuthaze amalunga ale parliamente ukuthi ekele ukulwa akhuthalele intuthuko yezwekazi.
We are at a turning point in our history, and it is only when we are united in spite of our diversities and different views. Let us not forget to ensure that we can get to the Africa we want.
Iningi labameli balelidala badabuka emazweni asezansi bemukele kakhulu ukukhethwa kwaMnumzana Jarumbira besithi kuza kupha lolu luhlu ithuba lokusombulula inhlupho ezibhekane lalo. Ngokwamanje iPan-African Parliament ayilawo amandla okwethula imithetho kodwa isebenza njengomxwayisi we-African Union. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ukuxhasana kwezizalwane zomhlubulo weMandebeleni kuqhubekela phambili esinye isakhamuzi esalahlekelwa zinkomo ezingamachumi amabili lanye. Siphiwe usizo lwezinye njalo inkomo ngamalimi abadabuka emhlubulweni weMandebeleni. Kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula, umhlabeleli uSikhosana Buhlungu wancediswa ukwakha umuzi wakhe eNkayi. Kuthi kumaviki asanda kwedlula, umfelokazi kaElvis Nyathi wabulawa kwele South Africa uncedisiwe izizalwane zeMandebeleni ukwakha umuzi wakhe. Sezikwenzile njalo izakhamizi zesigaba seMathembeleland ukuphathisa imuli yakompofu emangweni wenhlekisa eNkayi yona yalahlekelwa zinkomo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Inkomo zakompofu zife ngemva kokuphambanisa komnikazi ozinalise umuthi wokubulala imbovane ecabanga ukuthi uzinalisa umuthi wokwelapha umkhuhlane. Le muli ekade isikhala ezimathonsi ngolahlekelwa kukhulu kangaka namhlanje busisiwe ngesipho senkomo sokusekela ukuvuselela isibaya ebese sivaliwe. Umnumzana Lindani Mpofu ocele usizo kungxoxwe ayenzele Studio 7 ngeviki ephelileyo uThabe uManzi te.
Ngesibongo esikhulu kakhulu kumafamas athe ancedisa athe siza lo mkhosi ongangawona lo wasukumela phezulu beza ukhala kwami nanku sebekulethile inkomo ezinhle kakhulu. Ngiyababonga abantu bakamile ezifikazi kule nkunzi eyi-1 nkunzi eyi-1 nale then okuningi lo ngamathokazi.
Umpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.
Ngizwa ukududuzeka kakhulu phezukwalo umonakalo omkhulu kangaka. So akathesi sebengibonisile bangitshela ukuthi hayi inkomo lezi abanike zona, so mina ngiziphathe ukuthiyana kulalezi inkomo kade ngilazo. Ngoba useyizinkomo zokuthi zibe zidonsa inqola, zibe zidonsa amakhulu. So kuzinkomo zokwenza imali, inkomo esezishiyene lalezo, so kumele ngiziphathe indlela etshiyeneyo abakhulu lalezi inkomo.
Umnumzana Jafet Jazz Mpofu ngusomabhizimisi abuye abe ngumfuyi omkhulu wenkomo enyama yendlovu. Yena ke ngomunye walabo abanikeze abakompofu inkomo emele imuli yakhe.
Awu lami njengomdeni wakompofu ngithe ngibonge kakhulu amafamazi alaba esincedisaneni ukuthi siniphe undoda lo wakompofu ngemva kuba lami sengikuzwe ngotshisa lapho ukuthi indoda lo walahlekelwa zinkomo eziningi kangaka. Kuyabongeka kakhulu lokhu okwenzakalekileyo kuwo wonke amafamaza adonethileyo, ngithi uNkulunkulu elibusise kakhulu.
Inkomo lezi zinikezwe umdeni wakompofu emkhosini owenzelwe emahofisini aweveterinary services koBulawayo. Umnumzana Ndaba Ezinhle Mkhwanazi ngu-district veterinary officer uthi abakompofu baphiwe inkomo ezinhle kakhulu.
Inkomo aziphiwe lamntu yinkomo lezane esingathi ngumhlobo ongcono owe-improved. Inkomo ezizileyo ukuze ingcono ingumhlobo ukuthi inkomo lezi zingasetshenziswa for ukulima kwenza nasilima senza into njengamadonki senza amatrakta lati inkomo ibe nokufuya in-terms of what literally izathengisa.
UMkhwananzi uyaphambili exwayisa abafuyi benkomo.
Thina njengogatsho lwe-veterinary sifuna ukuxwayisa sokuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo singafo ukuthenga imithi ebantwini ababathengisayo ezitridini okwakhulusebenzile ugatsha lwe-veterinary. Silandele izixwayiso ezinikwa yithi abe-veterinary ukuthi umuthi ongawusebenzisa for lokhu lowu nalowu usebenze njani. Bavokuthenga nje uthatha umuntu ungelaqiniso lakuthi ungawusebenzisa njani.
Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Izakhamuzi zeBhambathi emangweni wePlumtree zithi sezidlela evalweni kulandela ukungenelwa komunye usomabhizimusi izigebengu ebezihlome ngombhobho zamthathela imali engangenkulungwane lenkulungwane zamarandi. Kunakanelwa ukuthi izigebengu lezi zithe zisuka lapho zabalekela kwele Botswana lapho ezibikwa zintshontshe khona ikhombi izolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi seBhambathi umnumzana Difa Dube.
kulusizi kakhulu kwaNkomo ukubona into embi enje isenzakala phakathi kwesigaba ebekade kwisigaba esithuliyo esingelazwe ingxabangxoza ezinje esesizibona njengakulamalanga. Ukungenelwa kwamnumzana uThalu laphana eBhambazi ukuthi injalo eyisiphofu engaboni engumuntu bekade ezizambela nje ngeyakho indlela la ukuthi aziphilise kodwa ayengenelwa enjalo eyisiphofu engaboni athathene nje yonke imali yakhe ebekade ezilisela impilo yakhe kubuhlungu kakhulu. Ingakho besifisa ukuthi kakhulu ngawuthi ingalo yomthetho phela amapolisa abayisukumele phezulu lento leyo bazama ukuthi babone ukuthi bayenza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo kwenzela ukuthi lezi zigila mkhuba zize zitholakale ngoba labantu abasesigabeni bayehluleka lokuthi bengabalonda ukuthi bakhangele abantu abavela ngaphi ngoba njengoba kungabantu abakhanya behamba bethwele isikhathi.
Uthathelwe malini lubaba?
Imali okathi sibekade beloku besithi basezangitshela kahle ukuthi i-amount yemali ngabe ithethe ngabe kuyimalini kodwa imali ebekade ibala imali kathinga njalo lapha lapho 10000 ngenxa yokuthi nje wakho ukuthi uya kungumuntu uya kulo sadopa laphana udope laphana uzabe ukuthi ulawo uhlanganise so imali ebekade esaselive lapho ukuthi ebengabuya ngoba ayithenga izinto zakazidengisayo kodwa basebemthethela ngathi sesikhathi engathi usanda kugoqa imali zakhe kodwa ingakazihlanganisi kahle ukuthi iamount yakho leyo bekuyimalini kodwa ke bathe bazakhangela izincwadi zabo babona ukuthi bengabe kuyimalini
kule sehlakalo njalo sekhombi yakwele Botswana entshontshiweyo yatholakala eZimbabwe esigabeni senu khonale ungachasisa ukuthi uhambe njani njalo
kukhanya izigila mkhuba lezi kusase izigila mkhuba ezifanayo ngoba nxa bethi bayakhangela bathi kushuthi bathi beqeda ukubambe ukutshontshela umnumzana uThalo imali baqeda lapho bangena elizwe laseBotswana bequma egangeni bafika khona ngale befika basebengena bathatha ilift kwenye ikhombi babuya ekubuyeni kwabo besekhombi khonapho ikhombi yezoba isizoba dropa lapha baya khona basebefika behijacka lana umnisa lo wena wekhumbi lana eBotswana esigabeni sokuthi kusemayitengu esisemngceleni weborda khona lapha emayitengu yiko kumthatha lona umnisa lona bayamchiya yena udriver emlageni egangeni beshe bomuntu ophela khona ngale baphenduka lekhumbi lana sekusebenza ukuthi baqhubela bengene la egangeni kuze ukuthi bayiyeqhise bayingenise elizwe lakithi ngapha ezakho yilapho egcine ikhumbi le efike yabanjwa emfuleni sehlule kuchapha etshebeshebeni njengoba kungasofuba yifo yiko kuvuka abantu bekusele bevuka bethola ikhumbi lalani ikona lapho ikukuvela kwayo yonke information naleyo ukuthi isigemegeme esihlele senzakele ngesifanayo ngoba indlela akhuluma ngayo layo umntisa lomnikazi wekhombi ukhuluma ngokufanayo ukuthi abantu abaphethe ikhombi ngabantu kade bejola umbongo.
Alo-ke ngumnumzana Difa wajaphi Bhango Dube isakhamuzi sejutshume duzane leBhambathi ePlumtree. Isikhulumeli samapholisa eMathebeleland South unkosikazi Loveness Mangena utshele Studio 7 ukuthi ubengakezwa ngesehlakalo lesi ngoba ubengekho emsebenzini.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Okwamanje njengoba ngitshilo sesingena kumaphephandaba, iphephandaba lobulembu elezimlive.com. Lilo daba lokuthi ele South Africa selithole omunye njalo umuntu olomkhuhlane we monkeypox. Umuntu lo uhlala e Cape Town njalo ubikwa engakaze ephume phandle kwelizwe. Iphephandaba le Chronicle lilo daba lokuthi uhulumende useyakhe indawo zokwelapha abalomkhuba wokuthatha izidakamizwa. Leli phephandaba lithi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 600 asebelatshiwe kulezi ndawo ezakhiweyo ilizwe lonke jikelele. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ivuka njani bakithi? Hayi, ivukile namhla umhla ka-9
lapha interview uGawule labekhuma loNtunga uthini uGawule uNtunga embuza ukuthi imali yamafuthi petrol iphe ikhwelile uthi kayikhwelanga bezibakwe kodwa ikhwele indawo zonke ngiyafuna ukuthi kwalapho uNtunga umbuza ukuthi izinto zikhala ukuthi lokuze likhwela kwezinto kumayinto ye-Ukraine mayinto ye-Ukraine phela into zazasekilisimo ngiyafuna ukuthi umbuza ukuthi njengoba lelizwe linjalo izinto zikhwela vele sukuzoka ekhaya kubanga lwekhona kwimpi ye-Ukraine na ngoba vele akunanto e-right umbuza ukuthi njengoba zonke into zingekho-right i-Ukraine iqaleningi ngoba vele into ephendayo uGawule vele mnaneso hhayi mina lubaba lo mina ngazi ukukhuluma ebuye kuthi idola lezimbabwe liyawayevele ukuthi ngabantu ababhoda ngabe beyenzele ukuzinto bethengisa imikambo beyithuthiza imali kanti labo bantu ababotshwayo njengoba niyakhuluma uyabazi kanti wabe ngababophi labo bantu abanjalo hhayi mina lubaba lwaye hhayi uGawule mina ngazi ukuthi ukukhulumani amayikhumuzo zobuhlungu umlothi uyawa uzesisasamthanje liyahamba la abantu ama-opposition party yosumlotho kodwa yibo bawisumlotho kanti waye bengavuma ukuthi umlothi yabawuwisayo kanti kanti waye bengafuna ukudlala lamina imihlobo kuphela afana nabelungu labaye ama-opposition party kuvuka ilizwe bazaniwe beyalela khonapho la bantu babavotela mina ngazi abantu abanjani mina ngazi ungasebenzisa liphi igama manje kodwa ungazisebenzisa igama lokuthuka lantu abavotelizayo ungcono nje angazi liphi igama libafanele ngoba mina ngazi bele ukuthi uma uloku uvotelizayo ngizolindiyana kuyabe kusithini vele khada uyabona ku-right wena mntu bakunikeza imali yiphati yakhona balekholisa nantu bezalo ngoba abantu bayasokola bakithi hhayi siyasokola mani yazi siyasokola uyazi ubuhlungu mani yazi ukuphila egangeni ulo muzi kumbuma ungalamuzi unabazali uthiya abazali zonke izinto ziyaafektha kakhulu mani yazi ubuhlungu nento eyizayizalo hhayi bakithi hhayi uyazi ubesikhathi yazifisa ukuthi umuntu wafake ungcono kulokuphila izimbabwe hhayi izimbabwe siyahlupheka bakithi hhayi awugawule labo mnanga ngoba sithwala senzima manje ngapha bayathumba abantu bayachaya abantu abavumela imihlala ama-ofeti abo khona le makaya bayenza intando yabo hhayi mina ngazi kufanele kuyenzwele ezimbabwe street kumbe sofanele kujesu ezosilamulela kodwa hhayi kunzima wakithi hhayi zanu lisibulele street
linjani balaleli abahle kustudio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abe-ccc triplec bandla elihle kumeleke ibandla elihle i-triplec yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho ngestrike lesi esenzakeleyo ukuthi hhayi silitshayela izandla abafundi bema-universities kodwa lathi-ke silahle phansi maticha abangazange behambe kustrike bazali abangazange behambe kustrike ngoba istrike lesi besisinceda kungasenani nangabazikhukhumize bethi abantu abastrikanga inkinga nansi istrike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sistrayikile ngobuningi ngoba khayela nini emadorobheni kuhamba abe emsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani so istrike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sistrayikile bengagijimela iyabhala kumaphephandaba bethi abantu abastrikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe bebelandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofethi webhayibhilini u-Isaya linabantu bezanu u-Isaya uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu PF isiyehlulekile since 1980 ababusi bayo sebeze befana lo Nebukadnezar uNkulunkulu uzondile uNebukadnezar wadla utshani for 7 years izano isingunebukadnezar ejeziswe nguNkulunkulu uNkulunkulu uyajezisa ababusi sebesidla utshani nxa susidla utshani usuyinyamazana you have entered animalism away from humanity
basakazi dabalaleli bestudio 7 ninjani okhulumayo ngufelix qiniso okhuluma esejohannesburg ekhabo selupane ejabhiwa ekana
sanibonani bakithi sanibonani emahlabezulu abalaleli konke nabasakazi be-studio 7 mhlaba wonke jikelele okhulumayo lapho bakithi lichagwana elikhulu Plumtree esigabeni sakosuwo ukhanya nincube njengenhlala yenza ngizathanda ukuthi bakithi ngabe kwenzeka nje kungabe kwenzeka nke ngibuze le ndoda kumbe lamadoda amabili uchuma nokubhilivu uGawule amadoda la ezana lapha umbuzo wami ukanje ngizwa uchuma esithi khona since umnangagwa athatha over from kumuyi umgabe usenzela ukhulu kakhulu mpela usekule development enkulu kakhulu so ke angazi maybe bona esayidini labo ngingazi kumbe bashiya Harare kumbe basho kuphi kumbe bahlala phi bona ngoba mina mangithatha ukubheka kwele kwe ngapha esayidini lethe eMathebeleland ngiqale nje emgwaqweni imgwaqo ifile futhi ngathi kayikho bese ngisiza ezibhedlela akuna next isikolo kuyafadalala yonke into nje amatishara nezisebenzi kagovernment konke abantu bayakhala esimayemaye ngabhala ngapha bahluleka nokuthenga nje idatha nje ukuthi bekhona ukuthi bakhulume nje emafonini nabo so angikwazi ukuthi khona uchaze ukuthini ngoba besebenza abantu even abasebenzelana nokukhulumende kodwa bayabayanga kusumangala umuntu ethi high development ikhona mpela kulo kuthuthuka kukhona angazi ukuthi bakhuluma ngaliphi ilizwe ande bese sizizwa uchuma ngabe kuthiwa kuya ngiyamphendula mpela ukuthi uthi yena amakhiwa yiwayenza ukuthi idola laseZimbabwe ligugubale life angazi ukuthi ushuwapha amakhiwa lawo ukhuluma ngapha amakhiwa angazi mpela ngoba thina sasisilwa ngesikhathi sikhulula iZimbabwe we're not fighting about amakhiwa sasilwa nombuso wawo amakhiwa hayi wona amakhiwa so ke lapha mina angazi ukuthi angangiphendula nawo ukuthi khona iwapi la makhiwa ase uyise idola laseZimbabwe ngajabula kakhulu uma ngabe ngayithola impendulo mpela ukuthi amakhiwa lawa mpela iwapi kahle kahle angibonge bantu bakithi amen kuleyo ndawo
Studio 7 livuka njani siyavuka bakithi hayi siyabonga bakithi indaba yesithulela zona imihla ngemihla likhatala sizizo ziphuma ezindle lezimbi zinjalo hayi siyabonga bakithi kulungezama udlulisa ukuthi hayi uhulumeni siqedile uhulumeni wezandla and enye into emboni zazitshaya insuku ziyahamba esicela ukuthi amabandla la amanye ngakhulumisana la o-3PC ozapho mthwakazi lawa namanye behlangane ndawonye bezama ukuthi bekhulumisane ukuthi ilizwe liyakhekhe ngoba lokho lokho esikuzwa lokho ukuthi mina ngibandla lenaleli akulapho esiyakhona ukhethe ungasithola sinjalo akulalapho esiyakhona ngoba ngiyazwa mpela amanye amadoda lapha akhuluma mpela inhliziyo zihlunga thathi nomthwakazi asikhulumi nomthwakazi phambili nomthwakazi hhayi lokho kusisebenzele lokho ukuthi mina lokho enginje lokho engithi phambi ngetembi lami elinje liphambi etembi lami elinje hambodi ungasisebenzela lapha into kuyafanele abantu siyihlole ukuthi sifanele sihlole ibandla elistrong elingazama ukuthi likhiphe izandla njenge-3PC i-3PC ibandla elistrong uma sikhuluma iqiniso noma mbani uyazibonela lezane ibhizi ngalo ihlukumeza bona abantu bakhona kakhulu sibakhona abamaye amaphatha abafala umthwala kozapho bahlukunyezwa kodwa kakhulu ungathi uthanda ukukhangela ngenyanga abantu e-3PC bengahluphekiswa ka-25 maybe abezaphu babili abemthwakazi sabe sikhuluma imigwaqo lokunjalo imigwaqo uyayizwa ngusmith igugudekile ayilungiswa akusebenzi loku bantu bezanu manekile kukhangele ukuthi ilizwe linjani ungajabuliswa nje ukuthi umbuzoni i-3PC umbuzoni mthwakazi umbuzondani phuma lapho khona into uma ingahamba ayihamba kuhambe loku izanu lokhu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 bakwethu siyacela ukuthi imlayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki siyabonga kwezemelika ukwethulwa kobufakazi bokuthi owayengumongameli uMnumzana Donald Trump waba lesandla emzameni yokugenqula impumela yokhetho kuqhubekele phambili izolo omunye wayesebenza ehofisini kaTrump esipha ubufakazi. Unkosikazi Cassidy Hutchinson utshele ikomiti yedalele Senate ecwayisisa lolu daba ukuthi uTrump wayesazi ukuthi abantu abangena ngenkani esigodlweni ukuthi babehlomile ngembobho. Hutchinson uthi uTrump wazama ukubamba ngamandla umtshayeli wakhe ukuthi amhambise lapho okwakulomsindo khona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazo welemelika umnumzana Busani Ntini.
Ubufakazi esibonile okwalesi sikhathi uyatshengisela kakhulu njalo kuyasekela izinto abantu abezicabanga ukuthi kwakulesandla semfene kulokho okwenzakalayo okwapha abantu isibindi sokuthi behambe bengena eCapital abanye bethwele izikhali. Kuyatshengisela ukuthi kwakuvele kukhona ababekuthembile babesebenza ngemilayezo evela kuTrump. So ayimbona ngani ngokufakazi sibubonayo bungena amalanga lamalanga angaboni okhona oseke wafika wafaka umongameli umbe ngithi wayengumongameli uTrump khatshana lokwenzakalayo. Kuyakhanya ukuthi wayelesandla kukho konke akwenzayo. Ngamazwi akhe ayewakhuluma ethi ama-election yatshontshwa njalo kuyakhanya ukuthi wawulama-instructions wayewapha amaqembu athize. So hhayi, ngombono wami ngibona ngani isandla semfene sasikhona njalo ubufakazi esibubonayo bungena amalanga lamalanga buletha ngabantu abaningi ababesebenza duzane laye umongameli uTrump. Kuyakhanya ukuthi hhatshi yiyo imfene ngowayo upresident Trump.
Kodwa siyabona ukubana akhona amanye amacala amaninginingi ake etheswa owayengumongameli yena lo uDonald Trump. Akhanya amacala angikhona egcina engaphumeleli ukuthi abuhamba njani. Ubona ungani okwakathesi kukhona yini esingabona kusenzakala?
Amakhothi alapha e-USA kwesinye isikhathi kusuka kube lenkinga. Kwesinye isikhathi nxa umuntu elesikhwama njalo lamaloya athize kusuka kube khona abangakwenza ukuthi ama-cases amaningi kugcine sokuseglwa out of court line. Kodwa uma sibheka mina angisomuntu we-legal kodwa ngiku-business side of things, but uma sikhangela amacala asekaba khona abekhangele ngithi adeseduzane laye umongameli uTrump, bekungamacala akhangela ama-organization akhe, ama-business akhe, kumbe ngithi i-non-profit yakhe. Ade engekho amacala abhekane laye yena ngokwakhe njengomuntu engu-Donald Trump. So mbona ngani leli icala elikhona khathesi leli likhangele yena ngokwakhe. Kodwa siyazi ukuthi inxa ukuthi lokhu kwenziwa ngabemthetho, meaning i-Congress lama-senators wawukhangeleyo, kungenzakala ukuthi impumela yakhona kungabi ukuthi uzakuya ejele, kodwa impumela kube ukuthi uzavinjelwa ukuthi azame ukuthi abe ngumongameli phambilini, kumbe ukuthi ayenze ezinye izinto eziza influencer ipolitiki kuleli lizwe.
Alo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha kwelemelika edolobheni leNew York. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idale le-Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye, kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. Ukuxhaswana kwezizalwane zomhlobulo emaNdebeleni kuqhubekela phambili. Esinye isakhamuzi salahlekelwa zinkomo ezingamashumi amabili lanye, siphiwe ezinye njalo inkomo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku www.voandebele.com.